Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izolukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-9 enhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngelemelika.
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba nxakwenjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo okuveza ukuba usebenza nje isimo sempilakahle yakhe sibucayi.
Yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bayakwazi santu abantu hluthwa kuyilofana nomnangagwa lenjala kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyithile abantuabantu akekho phakathi kwabo ophilileyo.
Kwezabatsha lamuhla sixoxa lo nkosazana Emily Ncube ophathisa abatsha kwelegweru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngelemelika. ELeZimbabwe lisale selilesizungu. Esehla endizamchineni Mnangagwa uzichaye isifuba esithi nguye yedwa odabuka kuzwekazi le-Afrika obemenywe ngumongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Kodwa iningi lisole amazwi awethulele uPutin esola eleZambia leMalawi athi aqhelisa injongo zeleMelika kusigaba sezwekazi leAfrika. Umnangagwa uphinde waqhamanda lapho ebuzwa ngokuthi impisi zijeziswa njani, yena wathi zivalelwa ezihonqweni engazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abayizitha. Umnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ebhadalwa imali ezinkulungwane ezingamadola elemelika afika phose amachumi amabili US$18,000 ngehola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Makuvakatshelwana kanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi, ipolitiki leyana yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke. Manje maso kuzothukwa abanye kuthwenza impisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo, ilizwe elelembali ende lelizwe leZimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko. Kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzadiliza njani kumele wakhe, uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise, uzathuka njani wena kumele lolo ngenkulumo kusetshenzelwane. Ngikubone mina ngathi kwahluleka kupolitiki lokwani.
Kuyini okungabe kwenzakele? Uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle, kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi?
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba nxakwenjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia, bekungamelanga luvele egcekeni. Labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje, loba zikhona ezinzima ezangemuva kumelanga ziphumele bandla. Ingubo ezingcolileyo nasezixhaywe bandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle. Kuyadanisa ngoba kusho ukuthi budlelwane phakathi kweZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu, kuzoba lodweshu sibili olunzima oluyakwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wonla ingabi mnandi.
Asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela ehlukeneyo ukubusa, ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubani la?
Ah, aye nomnumzana ukhanya ongathi aye emsebenzini akaphathanga kahle endikakhulu esingakubona ukuthi kubacebisi lapha simbona phele ehamba labo thivayo ehamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi le mbono egcigileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khona phane ukuthini kathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakashele ilizwe elingangerussia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze yikwehluleka lokhuyana yikuba isahluleki lokhuyana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye ukubona njani
yebo kuchapha phela bombane ukuthi kuyalanjezweni abantu bayahlukumezeka umnotho uyanyekinyeka ezikoleni kunzima ezibhedlele kunzima lasempilweni zabantu ezindlini kunzima kodwa nansi inkokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela zilungisa izikolo zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlo lingeneyo uyafika ezakhamizini
Loke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Njengoba i Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lelunga ledalela Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edalela eParliament.
Oqala umongameli ubhizi ezama ukubana ahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esikuthi ngesingizi i-engagement njalo le re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi leZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi yikho kuthiwa kona living no one and no place behind ukutshengisa ukuthi asifuni ukuthi umuntu yalasifuna ukuthiya izindawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi ngakho ke umongameli lokhu akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables la ukuphendule futhi ukudle in parables bana hayi thine zethu sizigcina kuma game park ethu okungatsho nje kulingana lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale la khonoko kungaqathekana ukubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona so akula ukuchamanda angabe ekwenzile uphendulela in parables njengoba nje udaba lokona belufakwe in parables
abanye bathi ihambo zikamongameli ikucitha imali nje kuphela ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa i-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo bathi kuchaphaza imali ukubona njani wena lokho
nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze uyenze enye imali akula ndlela akula mhlolo ongenzakala ubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa ususebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali kodwa even lakho khonoko futhi ukuthi uze ube nayo inyoka leyo uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenzayo khonoko mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ubana usuthola inyoka eza kwenzela imali ngakho ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali so umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali ngumuntu nje ongafuna ukubona intuthuko ukuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe ngoba andubana ukuthi sithole udlelana lokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale ngakho ke suka usuma kwamongameli phuma esiye ezindaweni ezijijeneyo kumqodo ngoba yikho kuzayevula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizimisi lamanye amazwe khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement ukuvula amasango ukuvula izimabo bana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF njalo emela isigaba sephela ndaba chabalala edalela eParliamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Muhadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo. Abanye abathi kuveza ukuba usebenza nje isimo sempila kahle yakhe sibucayi. UMuhadi oleminyaka yokuzalwa eyisikhombisalane engamachumi ayisikhombisalane 74 uke waqaleka kunsukwana ezedluleyo esemphakathini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana bona phela bangabantu abaphuma besiya kolatshi kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilanga. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenye ukuthi umuntu uma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esezinto njengalala, angase isimanga sesenza ukuthi bangadatha umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside sisebenza uMahadilwana sesiside isikhathi bese uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawe uyathiya lokho ngoba uyaziyangisisa nawe ngakuthi akuveza into njengalezo phambi kwabantu.
Lisikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla thi ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amachance ukuthi akhokhele izwe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele wona amachance angikhona abe mancane, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit le abayisayensi abayenzayo ngo-1987 isihlehla ngothini oluyi-1. Umuntu omele akhokhele ilizwe uyabe fana ukuthi abe yi-former member ye-ZANU-PF, i-ZANU-PF yakuqala yakudala ekamgabe lana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU-PF bebuya kwi-unit akhodi bevela kuZaphu, ungathi akubonakali mauntu bangaliphathile izwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa odwa bakhokhele ilizwe lakhona kathi esize, ngoba sizabe kukhuluma kakhulu ngokuthi uthi wengwa ngiyomfana ntabe ngu-vice president. Bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi wengwa yesu ngu-vice president, kodwa-ke bathi bakhanya ntabe ngu-president uma Mnangagwa ephuma. Sesithi nange-scenariority ebikhona uMahadi bephambili. So kuyisimango kanti kathi kubangelwa kuyinti ilizwe ukuthiwe liphathwa ngabantu ababekuzanu yakudala kodwa kuthiwa kune-unit akhona. Ambonti leyo chance angayithola lesi ngokungelani lokuthi uphilile owakabhilanga, kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMuhadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kwakhawunti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa-ke mayethe ngakuveza ebantwini bekungaba lula, ngoba sikhangele umuntu njengouThokozani Khupha engu-vice president we-MDC veza khona ukuthi yena ulo mkhuhlane othile omhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo wamfika la kulalokhuyana, ngoba imikhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane ozicazi noma umkhuhlane wani akaphume egcekeni athi uthi nginalokhu yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bakwazi bantu abantu uhluthwa kuyilo fana lo Mnangagwa lenjela kulo mkhuhlane anawo lo Chiwenga bonke boyi-3 abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo. UChiwenga iminwe yakhe yavuvuka iyesabeke kumnangagwa layo ulokunye okungathi akuzwiseki ngaye bonke baya.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu olandelayo izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Tabuka Ncube.
Siyalambela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kaNcube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Emily Ncube ophathisa abasakhulayo eGweru.
Ngiyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli. Ngabona ukuthi kakhulukazi abasakhulayo babesenhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingalami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizimisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni emagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entshatha lezindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala. Ukubhadala abanye abasebenzi bami intisele izindaba. Kwakungelula. Even lakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatha lezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi uphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo entsha uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine. Anganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga Taboka okakathesi ke sizwe ukuthi uGibbs Dube usiphathelene.
Kuza masiko zulu kandaba namhla ke silenduna uFuyana khona ngale ke eKezi babafuyana sakwamukela kuhlelo kwabo.
Salibonani mani.
Ye, so siyabona kwakulomcimbi omkhulu kakhulu elawenza ngeviki ephelileyo. Kambe wajoba kuhle njalo, kambe abantu amasiko babona njani?
Ngicabanga ukuthi kwaba ngaphezu kwalokho esasikhangelele ukuthi kuzakwenzeka. Umcimbi waba mdibili wagcina ususigabhela kwezinye indawo. Kodwa injongo okuvele kuyiyo yamhla wosuku yafezeka ngendlela eyisimangaliso. Abantu bakithi bayakuthakazelela ukubona okwakusenziwe endulo, njalo labantwana bayakuthakazelela ukufunda ngalokho okwakusenziwe endulo. Konke lokhu kwakubonakala ngendlela abantu abeza ngayo, kwakungasimuntu kwakuyinhlabathi. Ngaphandle kwalokho nalokho okwakusenziwa ngabadala ababezile ababesitshengisa khona, labantwana ababezile ababesitshengisa khona, mhla wosuku waba kuhle ngendlela eyisimangaliso.
Yes, ngathi-ke ongabe kwavezelwa abantu sibili ongabe kwavuselela amasiko ngabe kuyini nduna Fuyana?
Ngaye ngibambe into eyodwa kodwa ngibona into zakhona ziyasebenzisana ziyangenelana. Okokuqala, abantu bathakazela nje ukubona amakhosi akithi engeniswa enkundleni ehaya zimbongi njengalokho okuvele kusenzeka kudala. Kungasimbongi nje kodwa kulibutho elakithi khonapha esizweni samaNdebeleni. La imvunulo okwesibili, imvunulo egqokwe ngabantu ake ngithi ngiqale ngalibutho imvunulo yayigqoke libutho yayiyimvunulo eyayinhle njalo eyayisikhumbuza ukuthi vele endulo sasiphila ngayo ubuhlobo bese kusiba imvunulo njalo eyabantu ababezile ababekhona abantu abadala angisakhulumi-ke ngabantwana abantwana bona ngicabanga ukuthi babahamba phambili ukwedlula abadala kade abadala kwesasikhanele ukuthi bazafundisa abantwana
singazi waphumelela kakhulu ngokubona kwakho
ye waphumelela sibili ngendlela eyisimangaliso yebo phela angithi oluhambayo yilo olukhubekayo kukhona lapho esasenza khona amaphutha esikhangelele ukuthi ngensuku ezizayo sikuqondise ngoba sikhangelele ukuthi ngemva komnyaka senze umcimbi ozabe ungesigaba kuphela uyakuyilokhu zayishifuyana culture festival so sicabanga ukuthi amaphutha wonke esawenzayo yiwe sathi sizame ukuthi siwalungise sithi nxa sesikhangela phezulu sesilungisile okwasihluphayo mhla wosuku
ye akubhalela isizulu utsho-ke ngokuqatheka kwamasiko esintu ba
ye ngathi kibo bonke abalaleleyo nalaba abazakuzwa ngabanye abebelalele ukuthi isizwe sonke asikho isihlahla esingamila komakhelwane kodwa sona singese-next door nxa ungasithelela si-next door asihlobisi umuzi wangekhaya asihlobisi umuzi wakomakhelwane so sithi thina wonke umuntu akuyele emasikweni akhe isiko yiyo insika yempilo yethu kuningi okwenza ukuqoqa abantu nxa abantu belandela amasiko abo ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi elingiphe sona njalo langomango ofanele uhanjwe kuzabonakala kusiya ngesikhathi ukuthi amasiko aqakatheke okungakanani ngoba into eziningi siyazigwema ngawo amasiko siyadumisa abantu bakithi sibonga futhi lokuthi leza njengoba sasilimemezile leza ngobuningi laze lasigabhela kodwa-ke kuhle khona ukuyana ngoba vele siyakwazi ukuthi nxa into isaqala abantu baqala besasebunzimeni kodwa nxa kusiya ngesikhathi kuza kuba ngcono siyadumisa
ye leyo-ke nginduna uphuyane khona ngale-ke ekezi ngilethemba lokuthi sehlanganise ngamaphiliyo njalo ngeviki ezayo olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo ukips dube lilale
zulukandabasikwabwenzie
Siyabonga Gibbs Dube le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington DC.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
salibonani izihlozi inkosi ezithandekileyo sibonga umusa kaNkulunkulu ngokusigcina ngaphakathi kwengxaki esihlangana lazo ngamunye ngamunye ngempilo zethu lapho esikhona namhlanje ke sivuselele umoya ngokukhangela isifundo esiyasithola ngokuloba kukaPawuli elobela ibandla laseKorinte okwesibili abaseKorinte besibili isahluko nesesihlanu indima yamashumi amabili abaseKorinte 2 isahluko 5 verse 20 kufundeka kanje ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanencenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu indaba le ungayikhangela kahle ithi abantu kumele baphile impilo eqondileyo enhle efana laleyo mpilo efuneka phambi kukaJesu Kristu noNkulunkulu Baba ngithi mina-ke kwasekuqaleni nxa sihlezi emndenini yethu yilowo lalowo ufisa ukuba ngabe umndeni wakhe uba ngomuhle ophumelelayo ogqoka kuhle odla kuhle olala kuhle othola zonke izinto ezenza impilo ibe ngcono qakathekile-ke lokho ukuthi sikunanzelele ukuthi akula muntu opheleleyo othanda ukuphila nzima nxa sizalwa sizalwa emndenini eshiyeneyo lowo lalowo osemndenini wakubo kukhangelelwe ukuthi ancedise aphakamise lowo mndeni ngobana senelisa mhlawumbe ubana awusize kungasikho ukusiza nje ngezinto ezibonakalayo ezibambekayo kodwa-ke kuyasiza-ke la uthi lo osemndenini ngokuziphatha kwakhe awuphakamise lowo mndeni ngoba nxa engasawuphakamisanga kwesinye isikhathi wawuzwa abantu bethi ngumntakazibani banyana kanti lalowo zibani banyana ubengekho lapho usenziwa kumbe ukhulunywa lokho okungayisikho abesethelela-ke ihlazo umndeni wonke bakhona abantwana lathi abadala sake sazalwa singabantwana ekukhuleni kwethu esasisenza izinto ezingayisizo umntwana nxa ezelwe emndenini kumele kubonakale ubana uphuma emndenini onjani esakhula esesemncinyane yebo kambe kuyaphunyuka abantwana bayahlamuka njengoba lathi abadala sesibadala mhlawumbe sake sahlamuka saphambuka endleleni yabazali kodwa kakutsho lutho lokho ukuthi siphambukile sihlamukile silokhu siyingxenye yalowo mndeni yikho uPaul lapha uyakhuluma uthi labo ababizwa ngegama likaKristu kabenze izinto eziyizo ngoba bangabameli bangamanxusa kaKristu uKristu kabonakale empilweni zabo nxa ungumntwana ungumuntu uzelwe emndenini hlala phansi uzinuke amakhwapha uzasolwa wena usolwe kuze usolwe lalabo ovela khona labangelani lalokhu okwenzayo ngobana uvele uyingxenye yalowo mndeni abantu nxa behlezi bekhula lemzini yabo abafunde ukwenza izinto ezinhle nxa izinto ziphambuka endleleni umuntu kahlale phansi azinuke amakhwapha azibuze ukuthi kambe lokhu engikwenzayo kufanele yini abakithi engibamelayo njengoba ingxenye yomndeni yikho-ke abantu kumele bakwazi ukubuyisana lalo owabaletha emhlabeni kuqalise emndenini kuye phambili asikhulele baba thixo yenza ukubana sibe babafanele ukubizwa ngemndeni yakithi nxa sesithe sabuyisana lawe ngegama likajesu ngikhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga Ntungameli kwezemidlalo odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Highlanders unqobani sangweni ukhuthaza abaphethe imidlalo wenguqu ukuba bengakhohlwa abasakhulayo abasemaphandleni intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenzelo sangweni ekobulawayo
usangweni uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuba yesilela imizamo yokudinga abadlali abaletalenta lokudlala umdlalo wenguqu endaweni esemaphandleni
into engayitsho kula matalenti kakhulu emaphandleni ngale esavelela khona ematopo felaphuswe ever so amascouta ahambe ematown yilesiqiniseko sokuthi abantu asebadlala ibhora kakhulu bayakwazi khonokho ncela lihambe emakhaya liyebona italenti umntwana osekafusa ubonwa mbani umntwana osebhingwa ubona mbani umntwana osenkayi ubonwa then I've got shame about that in Shalankala abantu bonabo
usangweni uzalelwe esigodlweni iHarare ngomnyaka 1983 mhla ziyisithupha insukunyanga kanhlangula uqale ukudlala ibhola elokitshini lemfakose okuyilapho afunda khona emfakose 2 high
sakhulela emfakose ku-16 yanga close then I've met my friends okama billiard ngakhula labo semkomponi I've met otenja fopens I've met oclaton kadura ucoach memorusha romos chunga then sasidlala esikolo sethu vele sasingesebhora mfakose 2 high then ngadlala kakhulu emfakose 2 high ngasengicina mina sendlala ku-F World Cup Division 1 ngasengisuka ngokuhamba kokuhlala sasesihlala ngapha ematopo eplazini likababa
kuthe ngemva kokuba esebuye ematopo usangweni udlalela amaqembu abalisa ele wange ishabhani mine i-underhill i-forbes and thompson kanye lele highlanders lona lidlalele ngo-2009 ubonwe liqembu le-dynamos elalisesouth africa ngesikhathi edlalela iqembu le-highlanders kodwa kwehlule ukuba edlala khona ngoba esehlutshwa lidolo ukuthi ule nhlanganiso ehlose ukufundisa lokulimukisa uzulu wasemaphandleni ayisebenzisa ukudinga abadlali abaletalenta
kule nto engiyenzayo ukuthi Sangweni Foundation Trust eyokuhamba emakhaya kancoba sangweni yokwenza ama-awareness ngithi ads campaign kube sengihamba ngikhetha ngibele u-guest of honor eg ngithatha uRonald Sibanda as a guest of honor ngimfake khona phana ngithi ngicela ungikhangelele odlala kuhle kumidi ebese ngimthatha ngumsayini under Sangweni Foundation Trust ngimhambise kumathim ashotayo
phezu kwalokho uSangweni ngumsekeli kamqeqeshi weqembu leJordan Sinothi elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi isifiso sakhe ukuba yenze izifundo zokuqeqesha aze yathole isithupha sikaCAF A. Ngimele isithupha seSouthern ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande Lilal.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.